Into eqakathekileyo ngesikhathi sama State of the Nation umongameli welizwe abe hi inspiration eye economic growth le infrastructure development lani so thina esikubonayo okwakathesi asiboni amazwi akamongameli akathesi encedisa infrastructure or economy yelizwe lethu singabuya futhi kwindaba zepolitiki ngilezi sibona ngathiwa abantu abama opposition parties sibona honorable Sikhala esesitilongweni then lama representative MRP bonke bebotshiwe ngendaba zokuthi baphikisana le qembu lezano PF. So umongameli welizwe njoba yena engu first secretary wezano kumele laye abone ukuthi amacebo akhuluma ngawo for the country azanceda wonke umuntu regardless ukuthi bamelele liphi ibandla or iqembu. Siyabona futhi ukuthi iZimbabwe okwakathesi ilama gold mines lama diamond mines lo notho olama minerals ongakwanisa ukuvusa yona i-economy yeZimbabwe, but ukuthi i-accountability yangkhona thina siyiboni. Sibona ukuthi amanye ama mine njengo blanket mine kathesi abavulwayo last week bekhipha ama ounces amaningi egolide ukuthi lingancedisa abantu beGwanda o ama areas khona okulama mine wona lawo. I-development besifuna layo ukuthi ibe khona, but okwakathesi the past 4 years after the coup asiwuboni.
Ngokubona kwakho umongameli Emmerson Mnangagwa engakhuluma ngani ngalesi sikhathi njengoba sibona ukuthi umnotho welizwe ungani uminganxele? Kukhona yini obona ngani ngakukhuluma okungabambeka?
Umongameli welizwe ekhuluma ngendaba zona lezi as a state of the nation kumele laye aqambe ukuthi izinto ezizahambisa iZimbabwe phambili kuyini. Bekhipha yona i-repression ama-human rights lani ukuthi kube lentuthuko yelizwe, sikhangelele lathi ukuthi iZimbabwe izahamba la phambili. Sifuna ukubona lathi ukuthi thina esise-diaspora i-diaspora vote bazayifaka yini ngenye into ezanceda ukuthi iZimbabwe iphumelele phambili, ngoba ma kule freedom of expression umuntu wonke evota ovela eZimbabwe isizalo seZimbabwe lathi sifaka ama-opinions ethu kunceda ukuthi ma ule voice yakho le vote yakho uyakwanisa lawe ukufaka iparty noma ibandla olifunayo, and then lakho kuyakunceda ukuthi uthumezele lawe izimadlanyana ezincedisa ukuthi i-economy iphumelele with all the infrastructure lani okuyabe kukhulunywe khonapho ku-State of the Nation. So mina melele ukubona ukuthi kuzakhulunywa ngani, ngoba izinto ezimisa ilizwe lethu zincinci. Human rights, diaspora vote, le freedom of expression lani yikho esikukhangelele khona ku-State of the Nation kusasa. Ngiyabonga.